wena uyaphila empilweni yami ngiyayiboni imisebenzi yakho wena uyaphila empilweni yami ngiyayiboni imisebenzi yakho wena uyaphila empilweni yami ngiyayiboni imisebenzi yakho wena uyaphila empilweni yami. Oh,